Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba isiphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 6 kuMpandula 2020 ngo Gibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Yamemetheka igcwale le COVID-19 eZimbabwe.
Wakathi abantu babona ngani ithule kodwa hayi ikhona yamemetheka ebantwini.
Amasotha abulala abantu ababili abaqajengelwa ukuthi badubule isotha lava eTivu izolo.
Amapolisa akathi ase tenakho amasuspects.
Izithunywa zikamongameli Cyril Ramaphosa nezebandla le-African National Congress zikhangelwe ukufika eZimbabwe kusukwana ezilandelayo.
Labo ababuyayo bazathola iqiniso elikhona okungalokho kwenzakala eZimbabwe.
Sokulo mnyaka wabhubha owaye ngumongameli uRobert Mugabe.
Umgabe thina kasikela ngalokhu usikela uhlupho kwakhe lokhu likhonthiwa siyaphambili.
Sizalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulomsakazo. Odokotela bakhuthaza abantu ukuthi badinge uncedo ezibhedlela bengezwa imizimba yabo ibuhlungu. Ngesikhathi ilizwe leZimbabwe selilabantu abafika phose inkulungwane eziyisikhombisa 6837 abahlolwa batholakala belomkhuhlane we-COVID-19. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi kunani leli kulabantu abedlula inkulungwane ezinhlanu 5345 asebaphepha kumkhuhlane lo. Abedlula amakhulu amabili 206 babhubha. Odokotela bathi kukhanya kulabantu abaningi kulezi nsuku abakhwehlelayo ngenxa yamakhaza, ngakho ke kumele badinge uncedo ezibhedlela. Usikhwisa mfundo Solwayo Ngwenya, umqondisi wenhlelo empilo hospital, uthi kuqakathekile ukuthi abantu badinge uncedo ezibhedlela xa begula.
Insuku mahlabezulu kukhanya kuyaqanda. Eyikho ke umkhuhlane lo we-coronavirus njengoba uyi-flu uyamemetheka kakhulu ebantwini. Siyaxwayisa ukuthi laba abantu abangani bakhwehlela okwamagama ingani abezwa kuhle emzimbeni wabo betshiselwa njalo basheshe bayebona bedinga uncedo.
Okwamanje ubona ngazani kuhamba njani xa sikhangele i-COVID-19?
Ikhona lokhu imemetheka ebantwini. Le yinto okuthiwa yi-global pandemic ayiphongusuka ebantwini ngobikhekele zabantu. Iyangena ebantwini ukuze isikhathi eside ibulala abantu, kumbe abantu abanye bazuze i-vaccine, kumbe abantu labana baze basile lowo mkhuhlane sugule esibantu sibaningi kakhulu. Lokhu sakuqalisa awukangeni kangako ebantwini. Masukhona abantu bazawubona ngoba umkhuhlane lo uyabulala njengoba sasho kakudala. Okwakathesi abantu babona ingani ithule kodwa hayi ikhona yamemetheka ebantwini.
Abantu sebelandela yini khonokelo bacebisa khona?
Lokhu kukhanya ukuthi hayi bayenza ovikorona befuqelana besenzani bephefumulelana khonapha nxa bemelele izinto ukuthenga kumbe bethatha izimali lezi ezivela emazweni kumbe besiye emabhenki. Abalaleli abantu angazi ukuthi bazabona ngani.
Usikhwisa mfundo Solwayo Ngwenya ngumqondisi wenhlelo empilo hospital. Sixoxe laye ekobulawayo. Emhlabeni wonke jikelele isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi sekulabantu abafika phose izigidi ezingamathumi amathathu 27 million asebehlolwe batholakala belo COVID-19. Sokubhubhe phose abayizigidi 880,482. Ibutho leZimbabwe libambisana lamapolisa sebebulele abantu ababili abacatshangelwa ukuthi badubule isotsha lafa izolo enkambeni yeChicken Inn Police Base eChivu. Isikhulumeli zamapolisa uSenior Assistant Commissioner Paul Nyati uthi abantu labo badutshulwe kulandela ukudingwa kwabo ngabezomthetho okwamahola phose alitshumi lasikhombisa. Unyathi uthi akwaziwa ukuthi abantu laba ngobani. Uthi bayitholile imibhobho yemihlobo yama-AK-47 ebithathelwe uLawrence Mupanganyama loPeter Zirebo abadutshulwe basenkambeni le yeChicken Inn Police Base. UMupanganyama lozirebo bakubutho le 21st Reserve Force esiqintini seMount Darwin. Uzirebo ubiwa elimele kakhulu njalo usesibhedlela. Unyathi uxoxa ngalolu daba.
Amaphoyisa akakwazisa uzulu ukuthi ye amapholisa kathesi asenawanklaba ama-suspects.
Ye singathi-ke kuhambe njani kona ngale e-Chicken Inn base?
Sisakhangela Jube ukuthi kuhambe njani. Impiko esinayo itshengisa ukuthi kulamadoda angu-2 amadoda lawa bafike e-police post umnyango khona wacela ukukhuluma lomsoja baya phandle bephenduka kwase wafika omunye futhi indoda leyi yase yadubulika umsoja wase wafa yachaya njalo omunye bathathi umbhobho base babaleka. So sicela uzulu ukuthi bangafaki imiko ingasiyo ku-social media.
Usine Assistant Commissioner Paul Nyathi yisikhulumeli samapholisa sixoxe naye eseHarare. Wonke lokhu kwenzakala ngesikhathi izithunywa zikamongameli Cyril Ramaphosa lezebandla le-African National Congress zikhangelelwe ukuthi zizafika kwele Zimbabwe kusukwana ezilandelayo. Abanye bathi ukuxokozela elizweni lokuthutshulwa kwamasoja kungabe kubangelwa ngurhulumente ofuna ukuvezela izithunywa lezi ubufakazi bokuthi abaphikisayo bafuna ukuhluthuna umbuso. Kodwa abakubandla le-ZANU-PF bayakuphika lokhu. Ukuze sihlaziye udaba lolu siphoxele lomnumzana Belief Gawule okubandla le-ZANU-PF lomnumzana Washington Jamela okubandla le-ZAPU. UGawule usukula lingxoxo.
Ukubuya kwepulane leli ethunywa ngumongameli we-South Africa eZimbabwe kuza nesikhathi esinjongo ukuthi kade esinxa sikhangela ukuthi abantu laba ababuyayo bazothola iqiniso elikhona okungalokho kwenzakala eZimbabwe. Yibo bangatsho njalo betshele abanye ukuthi umumo weZimbabwe unjani. Ngibona ngani kuyinto eqondileyo kakhulu leyo. Kodwa laba abanye abasola abangani bazondile kakhulu abakhuluma nje okunye kwabo, hhayi abalindele kuqale leli qula leSouth Africa lifike lihlangane lawo amacele wonke lizibonele okuyikho kukhona kuground. Umumo yiwo khona. Ngibona ngani ngemva kwalokho ke sebengakhuluma kabantu. Ngibona ngani yiwo umumo khona. Kodwa ke okunye njalo okunye okuqakathekileyo yikuthi thina sililizwe elizimeleyo. Sililizwe elizimeleyo njalo ilizwe elizibusayo njengeSouth Africa la ezimele layo. Kodwa ngale asitshelwa yiSouth Africa okokwenza kodwa siyamukela njalo ukuncediswa yiSouth Africa lapho kungabe sidinga khona usizo. Kodwa isikuthi sonke isikhathi lokathi nxa kungaba loluthi olukhona phakathi kwelizwe bese kuthiwa iSouth Africa izangenela, iSouth Africa izangenela. Hhatshi thina amaZimbabweni imithi esimele sihlale phansi silungise udubo lwethu esilalo njengamaZimbabweni. I-Polad ikhona, bona ngani yi-platform enhle yama-political parties. Even nama-church wonke bavunyelwe bahlala phansi kukhulunywe kulungiswe udubo esingabe silalo njengamaZimbabweni. Udubo lweZimbabwe lulungiswa ngaseZimbabweni.
Ye, siyakuzwa baba Gawule baba khonapho. Baba Jamelo uyamuzwa uyakhuluma umuntu omdala uhambele usithe.
Yeah, kuyadanisa kodwa ngiyamzwisisa njalo msazi ukuthi akakhululekanga umnumzane uGawule ukuthi akhulume iqiniso. Iqiniso uyalazi, uyalazi kuhle kuhle kakhulu. So ukuthi athi iZimbabwe lizwe lizimele lodwa, yeah, kuliqiniso kodwa-ke selehlulekile. IZimbabwe ihulumende yeZimbabwe seyahlulekile, ngingasakhulumi ilizwe li-right, ilizwe ngabantu kodwa obusayo ngohulumende, uhulumende seyahlulekile. Abantu bagcwele eSouth Africa kule impact kwi-economy yeSouth Africa, so kufanisa kuingenele ngoba ukungahlaliseki kwabantu eZimbabwe bangena kwamakhelwana. So uma sebengene komakhelwana kumnikeza igunya umakhelwana ukuthi akhulume ngoba sebesidla kuye phela badla kuye. So into ayikhulumayo leyo ukuthi iZimbabwe yilizwe elizimele lodwa akusebenzi lokho. So into esebenzayo nawe uyakwazi kuhle nje ukuthi ukhuluma nje uzama usemsebenzini nje uzama ukuphusha ilokhuza inkulumo zezandla. Kodwa-ke okusalayo sebehlulekile ilizwe libehlule ukulibusa. Abafuni ukuvuma kodwa lilizwe libehlule.
Baba Gawule kuthiwa hayi sokwehlulekini lapho into ziyatshelela.
Hayi umbono wakhe lowo kithi kuyavunyelwa njengomuntu laye njengezizabane seZimbabwe njengoba ilizwe laye lingelakhe ebe lo mbono onjengawo nalowo awutshoyo ukuthi abantu sebeyehlulekile kulalapho kulocele la alisekelayo kodwa sesikhuluma iqiniso kulokwehlulekiswa okukhona esikwenzelwa ngabantu bona abanye abafuna ukuthi be izinto zisale zinzima kuphela khona bazathola intshukutsha khangela ukuthi adekusenzakala insuku ezenzekileyo bona abantu ade behlanga bekhweza izinto befuna ukuthi uhulumente abantu bavukele uhulumente ayisuke ukuthi uhulumente seyeshilekile uhulumente kayeshilekanga uhulumente kulezi gangi nje kuphela ezisuke ehlulekisa uhulumente ezingaphandle ezinye lazo ezingaphakathi komhlangano wethu wezanupf ezikhona ezisebenza lezi zida ezifuna izinto zibe zimbi kakhulu ukuze khonokho kubathole kusasa bavuke besembusweni kodwa-ke nakunjalo i-South Africa iyakunanzelela khonokho njalo i-South Africa izaqondisa izinto ngokuthi ikhiphe izinto njengoba zinjalo loko ukuthi abantu sebeyihlulekile sekutheni hhayi kayisihlipho singakhuluma ngako kathesi lokho ngoba yonke umuntu lomlando elizweni lakhe yikho abanye abantu bethengisa ilizwe labo bekucela ama-sanctions ukuthi abe khona ukuze into zisale ziwomile elizweni ziwomela umuntu nje osestridini umuntu ohluphekayo ngokunjalo kathesi isikhathi sokuthi abantu befake abakhanda ndawonye balungisise okungabe kuhlupha phakathi kwelizwe layo
baba Jamela
ngiyajabula ukuthi umnumzane uGawule uthi silelungelo ukukhuluma into kuhle kuvela kuye kodwa-ke uhulumende wakhe akanikeze abantu ilungelo lokukhuluma akabanikeze ubukhuluma ngabo Hopewell nabanye bonke baphuma emajele bakhulumile akulanto abayenzileyo bakhulumile kodwa sebevele emajele so ukuthi athi sizahlala phansi sikhulume sodwa sesehlulekile kusukela ngo-1980
lapha sizwe umnumzana Washington Jamela okubandla lezaphu lo mnumzana Believe Gawule okubandla lezanupf
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES-5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abasuduna umbuzo kwelemali bakhulumisana loZulu lehlanganiso ezizimeleyo ngokumele kwenziwe kulandela ukususwa esikhundleni kukamongameli Ibrahim Boubacar Keita namasotsha ebambisana nehlanganiso yeJune 5 Movement lezinye. Inhlanganiso ye-Economic Community of West African States ithi kumele kubiselwe umbuzo kaZulu kungakapheli umnyaka. Okwamanje sike sizwe ezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa ngelifa. Kambe labo abangatshadanga benzani ngodaba lolu? Silonkosazana Victor Matutu weZim Imbokodo lomnumzana Mnqondobazi Magonya ingcwethi kwezamasiko esintu.
Uma kungela wili mpokambelasi. Umntwana onguyomdala ekhaya la ongumfana nguyoba indlalifa.
So ke asithi ke unkosazana Matutu kona enje mana simuzwe. So wena ubona njani khonokho njengoba awendanga kodwa ungaba lamantombazana kube labafana kume njani khonapho nxa sokubuyile ungenzani ngoba phela usihlalela wedwa.
Hayi kutsho ukuthi maza kusiya mina njengoba lapho ba uMagonya ukhulumela ilifa elisuka emndenini olobaba lo mama labantwana. Bona kungcono ukuthi mangisabe ilifa lami ilahle ngokulinganayo ebantwaneni bami yilabo kunokuthi ngithi kulo mfana oyindlalifa. Ngoba umfana uyindlalifa mhlawumbe ilifa likababa kubekeke lapho ukuthi nayo indlalifa kababa le. Kodwa uma sengimama yinto angiboni ukuthi ngayitshiyela ilifa ngithi ngishiyele indlalifa yami umfana kule kube ninginabantwana abanye abangamantombazane. Ngicabanga ukuthi ngesikhathi samanje kusakufunela futhi umuntu ayibhalekile ngoba ma ngingahamba manje emhlabeni ngingelayi wili. Kuzangena le nto eshiwo ngubaba uMagonya ukuthi abantu bazovela bathi hayi ngoba umathuthu uhambile emhlabeni kunabantwana bakhe abangaka akashiyanga wili hayi imnotho wakhe usala kondlalifa yakhe kuyikuthi ngumntwana oyeli ongumfana omdala kuyikumalisa ngiyibhalanga iwili yikho ngisho kungcono ukuthi siyabhala amafuthi ma sisabasabela abantwana ngokulinganayo
ye magonya mncedisa umama lapho enzeni xa ukuthi kungehla ubobi lobo
uyabona into okhulu ngumama ibuhlungu kakhulu ufoka mdlelazi ngoba kuyazila ukuthi umuntu engumama aswele umuntu ongubaba empilweni ngaphandle nxa kuwukuthi engumfelwakazi naye umfelwakazi oseswele umuntu ongaba ngumfowabo womkakhe ongamngena kodwa ke njengoba nje sihleli lakho kulezi nsuku kunje lesithembu kalisikhuthazi sokwamele ukuthi sidinga amaqhinga ukuthi singaphila njani nezehlakalo ezifana zokuthi umuntu ongumama ayetshona ethe tshona eliqembu elizimeleyo ezela abantwana ukuthi yena ilifa lakhe lidliwa ngubani angiboni ukuthi umahluko ukhona phakathi komuntu ongubaba lomuntu ongumama uma ebantwaneni bakho bonabo bazekeyo ekhulu umntwana ongumfana nguye umntwana okumele ukuthi abe yindlalifa yakho lo kodwa ke ngaphezu kwakho konke Mthembu kumele sizwisise ukuthi kanti yona indaba yobundlalifa le yenzelwani njalo kuyabe kukhangelelweni nxa kuthi umuntu yindlalifa akusuye wonke umuntu owelwa yinkatha ukuba yindlalifa isikhathi esiningi
ngiyakubona ukuthi nabo abantwana bami bangu-5 njengoba betho angeke ngize ngithi vele ngizoshiya ngithi indlalifa ngoba lo umbhekile ukuthi hhayi angeke aze asale egcina laba abanye kodwa futhi ma sikubheka kahle yikho futhi okwenza ukuthi abantu ma umuntu ethiye ebhale iwili wathatha imnotho wakhe wabeka ezandleni zesichino kumbe ezandleni zomunye ophakathi lapho kusuka khona futhi izimpi abantwana sebesilwa bebangalokhu lo mdala uzathi mina ngimdala
hayi-ke udaba lethu luma lapha kwalamhlanje besixoxa lo nkosazana Victus Mathuthu wezini imbokodo lo mnumzana Ngqondobazi Magonya ingcwethi kwezamasiko esintu asihlanganeni singabaphiliyo ngeviki ezayo
sigcinamasiko
kuke isikhathi sohlelo lwabasakhulayo
Yebo, mthokazo muhle Zimbabwe muhle. Kudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingu-Mike Gobe. Namhla kuhlelo sixoxa lomthabisi Onias Ndlovu, umsakazo we-OnVTV. Sixoxa ngohlelo lwabo lwe-Pink and Purple oluthinta indaba ezimayelana ngokuthuthukisa abantu abesifazana elizweni. Ndlovu, ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela okunenge mayelana ngomsakazo web on VTV.
Sawubona Mike, siyabonga ukusamukela ehlelweni lakho lolu. Ngamafitshane singathi i-on VTV yinkampani esakhulayo ebumba inhlelo lemidlalo kamabonakude esingathi thina ngama-talk shows lama-drama. Sesike saba le midlalo esidlale ku-ZBC njalo yazodlala la ku-internet. Siphinde njalo sisebenze lamakhampani angathi asekhulile lapho esibancedisa khona ngama-services e-media esingathi thina i-media consultancies. Sile nhlelo ezifana labo Pink and Purple esiyadlala ku-National TV njalo khathesi isidlala la ku-internet via YouTube.
Siyabona ukuthi lisanda ukwethulela uZulu i-season 2 yohlelo lwe-Pink and Purple oluxoxisana ngendaba ezimayelana lokuthuthukisa abantu abesifazana. Kuqakathekile okungakanani kini njengomsakazo ukuba lohlelo olukhangela indaba ezimayelana lokuthuthukisa abesifazana?
Kuqakathekile kakhulu kithi ukuthi sibe lenhlelo kubomabonakude kanye la radio ezikhangela ukuthuthukiswa kwabantu besifazana. Esikhathini esiningi singananzelela kuradio la kumabona kude ku-TV lapha sithola ukuthi bekule low participation yabantu abangomama sisiba labantu abaningi abesilisa betholakala be-interviewa kuma-radio la kuma-television lapha kodwa singaboni kakhulu abantu besifazana. nganazelela njalo ukuthi ekusebenzeni kwami okweminyaka engabidlula 5 le organization ekhangela omama ku politics sanazelela ukuthi abanengi omama bayakhala ngokuthi abala ama space or izindawo ku radio la ku TV lapha bangenelisa ukuthi bekhuluma imibono yabo njalo bezwakale labo njengabantu abangomama abale imicabango ye-HNU so sabona kuqakathekile kakhulu ukuthi senze uhlelo loliphinde emphepu ukuthi lukhangile kakhulu abantu abangomama ukubathuthukisa lokubanika njalo indawo yokuthi bekhulume imbono yabo lathi sizwe imbono yabo echiniyo.
Kulabantu abasakhulayo abaningi abesifazana abayenza umsebenzi omuhle kakhulu abaphumelelayo emphakathini abafisa ukuba yingxenye yalolu hlelo. Nxa befisa ukuxhumana lani kumele bayephi?
Ngiyavumelana layo kakhulu lapho ukuthi kulabasha abaningi abesifazana abenza imsebenzi emihle kakhulu. Laba balesifiso ukuthi baze ehlelweni lethu kuPink and Purple bengasithola kuFacebook at OnVTV njalo bengasithola mhlawumbe la kuYouTube lapho esibeka khona inhlelo zethu under OnVTV. Abangabe befisa ukuxhumana lathi bengasithola ku-email address ethi onv.net@gmail.com. I-email njalo ngiyaphinda onv.net@gmail.com. Bangaxhumana lathi nxa befisa ukuthi mhlawumbe siba invite kuhlelo lwethu njalo sibonisane ukuthi singancedisana njani ukuthi sibanikeze amathuba kuhlelo lwethu.
Mthabisi Onias Ndlovu womsakazo weOnvTV, siyabonga ngokungena kuhlelo Mthabisi. Mthakazo omuhle, sesifikile emaphethelweni ohlelo lwethu labasakhulayo. Silugqiba lapha uhlelo. Sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwabatsha, uhlelo The Connection, 8 to 9 p.m. Zulukandaba, lapha emsakazweni weStudio 7. Olivalisayo ngenjabulo, igama lami nguMaikove. Mthakazo omuhle, Zimbabwe omuhle. Sohlangana ngolwesibili. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Wobe ungadini lokusasa. Siya sizwe ezokholo lesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamili nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Namhlanje ngelizwi lithelithela encwadini yokuloba kwamvangeli uLuka isahluko sesithupha. Siqale kwindima yesithupha sihuma endimeni yesikhombisa. Inhloko yendaba ithi uJesu uphilisa ngesabatha. Kufundeka kanje. Wathi ngelinye isabatha wangena esinagogeni wafundisa. Kwakukhona umuntu lapho osandla sakhe sokunene sasishwabene. 7. Ababhali nabafarisi bamqaphelisisa ukuthi uyaphilisa yini isabatha ukuze bathole ukumbeka icala. Zihlobo ezithandekileyo, lapha sihlangana le ndaba uJesu esiyangena esinagogeni lapha esiyafundisa khona abantu iindaba ezinhle zokuphilisa inyama lemiphefumulo yabo. Kuthiwa phakathi kwaleli xuku elalikhona lapho esinagogeni kwakulababhali labafarisi abathi nxa uJesu engena kabazange bakhangele ukusiza lo umuntu welisandla ekuthiwa sasishwabene. Bona bangena bekhangele ukuthi uJesu uzakwenzani kulo muntu olesandla esishwabeneyo kwisabatha. Lizwisise kahle. Kabazange bakhangele omunye wabo lo owayehlupheka elisandla esigogekileyo. Bona into abayikhangelayo yikuthi kambe uJesu uza kuthini ngomthetho kaMosi lo wawusithi abantu ngesabatha kabaphumule bangenzi lutho. Kuthiwa babeqaphelisa ukuthi uza kwenzani ukuze bambeke icala. Umuntu lo wayedinga uncedo lokubana laye aphile impilo engcono efanana leyabanye abantu abelakho ukusebenzisa isandla sakhe esenza imisebenzi eqondene lokuziphilisa kabazange bake bakukhangele konke khona lokho bona asizwa ukuthi babe igogeke ngapi ngaphandle kokuthi mhlawumbe babe gogeke engqondweni bona abakukhangelayo yikuthi uJesu uzakwenzani ngesabatha babekhangele ukuthi bambeke icala angenza into ezasiza lesi sidalwa sikaNkulunkulu esasihluphekile esasidinga uncedo sisiza esinagogeni ethempelini ukuthi laso mhlawumbe engxenye singadobha uncane njengoba wayegogekile engxenye ngumuntu owayephila ngokucela ukuza kwakhe esinagogeni wayesenzela ukuthi mhlawumbe laba abanezandla ezimbili laba ababhalela abafarisi okwakuyizikhulu phakathi komphakathi bangamsiza kodwa laba abantu kabazange bakucabange bona ababhalela abafarisi bathi bona bakhangelele ukuthi uJesu uzakwenza nesabatha baningi ababhali labafarisi phakathi kwethu abakhangele belalela amazwi abanye abantu endaweni yokuthi bakhangele ukuthi bona bangadlala ndima bani ekusizeni abanye abantu into abayaziyo ukusola lokunameka abantu amacala bakhona abantu sengisho kuleli lizwe lakithi asebesesaba ukuthi bakhulume indaba ezizasiza abanye abantu ngoba bakhona abaqaphele ukubona ukuthi labo okumele basize abantu baza kuthini zihlobo zengosi ezithandekileyo naka abantu ohlezi labo bazwele usizi
akuyiphethe mfundisi
sikhulekele uNkulunkulu sinike inhliziyo lozwelo lokuzwisisa yokunceda labo abehluleka phakathi kwethu singanaki okuningi ngoJesu siyakhuleka amen
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silo mfundisi Thandeko Sintimkandla Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Kwezomculo namhla silogugu moyo.
Salbonani salbonani emakhaya igama ngugugu imoyo owaseluveve kwaBulawayo ugugu uqala ucule semncane esebenze eMtshabezi High School apho bengcula khona lo Thembani Dube and then usuka kwaMtshabezi ngacula le brothers zam no sister wam ebesi group ebelithwalo naye Ablaze and then ngasuka njalo naya eHarare apho bengcula khona labaculi baseHarare abafana nabo Fungisayi o Elias Msako okuzinyakujika obetani nabo Messi ngaqala ke kwenze yami album eyaqala ibithwa yona ngu Nero Parashe ngayenze le video and then yesibili ibithwa yona u Eloy Eloy and then kwazothi ngo 2013 ngenza i-album ebithwa uNathi engasazange ngikwazi ukuyimaketha kakuhle ngoba bengisenziza apha eCape Town where I'm based okwamanje apha eCape Town ngirelease i-singles zami ezimbili eyaqala yona ithwa On My Knees ele video eku YouTube ungahamba ku YouTube yedinga ugugu imoyo usubscribe like comment uzoyifumana pa i video and then bese kusithi i audio yona ayikabi online kodwa izoba khona ezilandelayo ingoma ethiwa ngiyabonga. Those are the singles that I have for now. Up in Cape Town, I'm singing with abaculi base Malawi, Congo, South Africans, yeah, baninzi Nigerians. Just trying ukuthi ngifunde okuningi ukucula labantu abathile. And God has been faithful with Jenny Yami. I'm a worship leader as well. Ship gets it at the church. Yeah. So I thank God for everything. And ngendlela angiqhube ngayo kwaze kwala. Thank you so much for your support, balaleli. Yalanli sekela, yalanli subscribe, yalanli commenta. Oba manje, ukuku uti papai, and God bless you.
Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ukuthi sikhangele ebesilazo lamemetheka igciwane le-COVID-19 eZimbabwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Wolivalisayo ngoKip Stube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.